wena ubona injabulo abazobuhle kephi khona indaba yabisenhlizweni wena ubona injabulo abazobuhle kephi khona indaba yabisenhlizweni
siya yami balisa njalo siya yami khala njalo siya yami balisa njalo siya yami khala njalo siya yami siya yami siya yami siya yami when you want ninja bola baba subuhle get it on indaba that is senseless when you want ninja bola
Kephi khona indaba yabisenhlizweni wena ubona injabulo abazobuhle kephi khona indaba yabisenhlizweni